imatenzi ya ubaba nkaya is out of custody. Ikala aletesayo ni nati na mafichane ikala obituwa criminal abuse of duty as a public officer. Ikala abegane lafo.
Kuthiwa wenza nikasekahle.
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesitembisake asitembisayo asezolingene kakhulu kuma-details afana ngoba indaba esecourt kathi ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isitembi ayesifike ikantini.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili R1,500.
Lihle la ihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, ihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi wathi wangifonela ngahamba la ngilabo amabedaathi abazange bemhlukuluze sibili bemtepekateka kakhulu njengomuntu laye.